Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Hola mugela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 28 kuLwezi 2020 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Sikuchwe ukuthi into le umkhuhlane lo usukhona ezikolo usungenile and usazo spreader.
Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli selikhwelela yaku 275 kulandela ukubhubha komuntu oyedwa kobulawayo izolo.
Nxa sekubotshwa abantu kukhethwa kube sekubotshwa bohlangothi oluthile kulapho kuveza khona ukuthi umthetho kawuhlonitshwa.
Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume obotshwe ngolwesithathu uzaqhubeka evalelwe esitokisini impelaviki yonke kulandela ukwehluleka kukamantshi ukuya emthethwandaba namuhla. Sixoxa labesifazana emaphandleni ngomkhankaso wokulwisana lodlakela ezindlini owe-16 days of activism against gender-based violence. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus kuleli likhwelile izolo laya kumakhulu amabili alamatshumi ayisikhombisa lanhlanu 275 kulandela ukubhubha komuntu oyedwa kobulawayo. Lokhu kutsho ukuthi inani lasebebulewe ngomkhuhlane lo kuleli dolobho kulinyanga kuphela selifike kumatshumi amabili lane 24. Kulaba ngamatshumi ayisishiyagalolunye lanye njalo ababanjwe lomkhuhlane izolo. Phakathi kwabantu laba abangamatshumi phose amane 39 ngabakobulawayo. Leli dolobho yilo eliqhubeka likhokhela ngenani lababanjwa lomkhuhlane kanye labafayo kulezi nsuku. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus elizweni lonke jikelele selokhu waqhamukayo likhwelela yaku 9714 kwathi inani lasebesilile lona likhwelela yaku 8470. Abalokhe begula bafika phose inkulungwane eyodwa 969. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo ngabagulayo abangu 351 lilandelwa eMathebeleland North yona elabantu abangu 201. IMashonaland West ikuzinga lesithathu labantu abangu 137 ilandelwa iHarare elabantu abaphose bangene kukhulu 99. IMathebeleland South yona ikuzinga lesihlanu lezigulane ezingu 87. Ababalisi bakhala ngokuthi umkhuhlane lo usumemetheka kakhulu ezikolo okuyinto efaka impilo zabo kanye lezabafundi engozini enkulu. Ezinye zalezi zikolo zigoqela eseJohn Talak eNtabazinduna, iMatopo High, iChinoyi High leAnderson Secondary eseGweru. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Into engani iyasimangalisa ukuthi igovernment ithathe isikhathi sakho kungani abaku-accept. Seziziningi izikolo ngithemba sonke siyakubona emaphepha ndabeni lalapha kwe-intanethi ukuthi seziziningi khathi esivinde emashonaland sezikhona lezisebenzi kwezinye izikolo lazo sezibanjiwe i-COVID ezisebenza ku-isolation. So sikuchwe ukuthi into le umkhuhlane lo usukhona ezikolo usungenile and usazo spreader. Sasivele sakukhuluma vele izikolo zingakavulwa kudala khona le sizithi ababalisi labantwana abethe izikolo zingakavulwa.
Abanye bathi izikolo kumele zivalwe kanti abanye bathi zingavalwa. Ngokubona kwenu kumele kwenziweni?
Okuqakathekileyo kakhulu singakadecide whether izikolo zivalwe kumbe zingavalwa ukuthi one, uhulumende avume accept ukuthi COVID ikhona ezikolo and COVID isibambe ababalisi labantwana. Number two, testing of both teachers and pupils should have been done in the past, but since khathesi sokuvele sokuwonakele sithi ayenziwe ngokuphazima kwenzethi kwaziwa umntwana olayo longelayo. Number three, i-government yethu kumele improve i-infrastructure ngoba kathi sokwenzakala izibhubhubha abantwana baningi eklasini khona umthetho we-COVID ukuthi abantwana lesi asibaphunguleni babe balutshwana. I-government make sure ukuthi i-provision of infrastructure lokhu obviously songokwa next year njengoba bevele bengehlulekile ukukulungisa lo nyaka, at least bengakulungisisa kuqhashwe abanye ababalisi abazancedisa ukufundisa kungabi ngabantwana abaningi kuklasi eyodwa bekhangelelwe ngutisha. Plus, the government, I provide ama sanitizers, amanzi, all the World Health Organization requirements. I suggest ukuthi akube lezinto ezinje ezizavikela umkhuhlane we COVID from spreading.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana ngohlanganiso yababalisi, iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Umeya weHarare uMnumzana Jacob Mafume uzaqhubeka efalelwe esitokisini impelaviki yonke kulandela ukwehluleka kukamantshi ukuya emthethwandaba namuhla lapho abemele ethule khona isinqumo sakhe phezu kwesicelo sikaMafume esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail. Umantshi ohluza loludaba ubethembise izolo ukuthi uza kwethula isinqumo sakhe namuhla. Kodwa igqwetha likaMafume uMnumzana Tonderai Batasara utshele iStudio 7 ukuthi bamangele sebetshelwa ukuthi umantshi lo ubengabuyanga emsebenzini namuhla. Ngokunjalo uthi sebezaphindela njalo enkantolo ngomvulo. UMafume ubotshwe ngolwesithathu esetheswa icala lenkohlakalo elisukela kudaba lokuthengiselwa kukadadewabo isitanda ngumasipala. Ibandla lakhe leMDC Alliance lithi lokhu yikuhlukuluzwa okusegcekeni. Kodwa iZANU PF ithi uhulumende ulwisa inkohlakalo. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube.
Ngabe kuthiwa kubotshwa wonke umuntu kungakhathalekileyo ibandla lakhe athonisiswe ngendlela esemthethweni agwetshwe ngobufakazi obuhloniphekileyo obuhlonipha amalungelo abantu, ngabe kakulangisolo zona lezo eziphakanyiswa yi-MDC Alliance? Kodwa i-Alliance isola ngoba kubotshwa abantu be-Alliance abezanu PF beyekelwa, kuhlukunyezwa abantu be-Alliance abezanu PF beyekelwa, kuhlukunyezwa abantu be-opposition abezanu PF beyekelwa. Kudala kusenzakala ububi bekhona lapho bakhona kuyonakala izitanda ziyathengiswa ngendlela engafanelanga. Yebo kambe abantu ababe bebusa abantu ku local government, ku national government kumele bungakhathele ukuthi ngabe ZANU PF noma ngabe opposition, baziphathe ngendlela efaneleyo, baziphathe ngendlela esemthethweni, bahleni phamalungelo abantu, bangajontshela abantu. Kodwa ke nxa sekubotshwa abantu kukhethwa kube sekubotshwa kohlangothi oluthile, kulapho kuveza khona ukuthi umthetho kawuhlonitshwa. Kodwa kuyikuhlukuluza, kuhlukuluzwa abantu be opposition kuvikelwa abantu be ZANU PF.
Yebo, iMDC ithi ukuhlukuluzwa, kodwa iZANU PF ithi ikulondolozwa kumthetho, ithi abenza inkohlakalo kumele bebotshwe. Ngicho labo abezana uPF bathi bakhona abaningi asebebotshiwe.
Lokho esikubonayo ukuhlukuluzwa okusegcekeni, ikungahlonipha amalungelo abantu, ikungahlonipha umthetho, yilokho kuthwaka kula rule of law. Nxa ngabe umthetho ukhona umele ulandelwe. Ngalesi sikhathi esikubonayo ukuthi umthetho kawulandelwa, kulandelelwa abantu beopposition, ibababotshwayo, ibabathwaliswa nzima abangene bangaphiwa bail, njengobona nje uma eboda ilizwe lonke siya lapha thanda khona abantu uJacob Mafume labanye abanjengaye bese stokisini. Into engalandela umthetho le into ephula umthetho, into ephula amalungelo abantu. Bangamangaleke kusasa nxa ngabe izijezo zenotho ziqhubeka, ngokuba yikho lokho okusolwa ngamazwe amaningi ukuthi angeke uphathe abantu bezibabho ngalindlela. Abantu kumele bavikelwe ngumthetho, baphiwe ibail, bathoniswe ngendlela efaneleyo ngokusemthethweni, hayi ukubahlukuluza ngalindlela.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampapho wembula.
Kweze maphandleni abesifazana abanengi bathi bebethwele amagabha avuzayo lonyaka ngenxa yokuhlukuluzwa ngabesilisa ezindlini. I-domestic violence kulandela ukuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-COVID-19. Walbert Ncube uyalandisa.
Ukukhala kwabesifazana laba kuza ngesikhathi amazwe omhlaba jikelele agoqelele Zimbabwe ephakathi komkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana ezindlini we-16 days of activism against gender-based violence. Lanxa abadala besithi induba yakhe muzi, omama baxoxe nalo umsakazo bathi kukhale kakhulu kweminimizi ngesikhathi se-lockdown. Bathi imbangela yokuxabana obekugcina kusiba khona ngoba izimuli bezihleli ndawonye okwesikhathi eside, ngitsho lamalungu omndeni avele ngaboni ngaso linye kugcine kusiba lokufuthelana okukhulu. Ngitho lomanyana wamazwe omhlaba we-United Nations uyakufakaza ukuthi ngesikhathi lizwe liphakathi kokulwisana lokumemetheka kwe-coronavirus kube lokuqonga kwezehlakalo zokuhlukunyezwa kwabesifazana lamantombazana emhlabeni jikelele. Unkosikazi Thando Mawuba oyisithakamuzi uMantana Ngome kwanda South uthi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 lonyaka kumemethekise udlame emakhaya.
Umama lobaba kunye labantwana kumbe ngithi imuli bebevuka bethe gwaqa khona kungumnyaka wonalo owendlala. So indlala ilomthelela omubi ngoba umuntu lomunye uyabe ezondile.
Esinye njalo isakhamuzi seMantana Ngombe unkosikazi Precious Mashila uthi okudanisayo ukuthi ukuhlukuluzwa kumbe ukutshaywa kwabesifazana emaphandleni kuthatha njengesiko.
Uzokuthiwa lisiko ulwe lomkakho nxa kukhulunywa ukuthi hhayi vele kuyatholakala imizi njalo akulamuzi ongathunda umntutho.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi ingalo yomthetho ifinelele lasemaphandleni.
Siye kugatsha lwezitherapi bafike bakhulume labo umama babatshele amalungelo abo behlangene labo babo baba bazwisise.
Udaba lokuncitshana ucansi emakamelweni ngolunye oludala ingxabano emndenini kuthi unkosazana Khamukelo Ndlovu oyemhalibe.
Kwesinye isikhathi kungayenzakala ukuthi nxa isemacansini umama yale ubaba amfosi yilo udlame lolwana kumbe ukuhlukumezwa.
Isakhamuzi sebuvuma unkosazana Siphathisiwe Ncube uthi imithetho kumele iphathe ubaba abahlukuluzwa mama lamantombazana nesandla silukhuni ukuze umkhuba lophele eZimbabwe.
Ukuhlukuluzwa kuyinto ebuhlungu kakhulu engeke simelane layo. Kubuhlungu kakhulu ukuthola ukuthi umuntu ehlukuluzwe phambi kwabantwana, hayi yinto ebuhlungu leyo.
Umnumzana Ntutu Onyathi oyisakhamuzi seManama uthi kuze izimuli zihlale ngokuthula obaba kumele behlale bekwazi ukuthi koniwa ngomlomo kulungiswe ngomlomo.
Kuyadingeka ukuthi sihloniphaneni, sibonisaneni, sakhisaneni ngokuthula nangokubekezelelana lapha emakhaya.
Umphathi intambo obona ngendaba zabesifazana unkosikazi Thembiso Noni ekhuluma kule viki uthe kungumlando wakho wonke umuntu ukulwisana lodlakela lolu lona athi lutholakala kunqazi zonke zempilo ezigoqela ezindlini emsebenzini nakwezinye iindawo ezithiyeneyo umkhankaso walo nyaka we-16 days of activism against gender based violence osungulwe mhlaka 25 kulinyanga njalo siyaphela mhlaka 10 ngenyanga ezayo uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Orange the World Fund Respect Prevent Collect. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Abet Ncube.
Siyabonga Abet, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje lwendaba eziphathelane labesifazane. Igama lami nguPresidence Jeremiah, ngimele uSithandekile Mhlanga. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje silomeli wePhumula South edalele ePhalamende unkosikazi Sichelesile Mahlamu ochasisa kabanzi ngomkhankaso osungulwe mhlaka 25 owe 16 days of activism against gender-based violence.
Mhlaka 25 ilontshile, we painted Harare orange, everyone wayegqoke orange. Ekuyilontsheni kwethu kanise from ikakhulu omama bahlukumezeka emsebenzini, so sila ama-programs okwakhathe sesine-petition enye esayiphushayo ukuthi ingene ephalamenti ekhangele ukuthi omama baya-abuse ngasoshift esikhathini sosathile imsebenzi or bapromothe laphana emsebenzini. Sizabhoda layo sizama-views abantu, then labo umsasa project bazabe bebuya labo befundisa mama amalungelo abo futhi izini mama engafuni ukuya emaqansini ulelungelo eligcwelele ukuya emaqansini. Esikhathini esiningi ubaba o-abusive kulapho ukuthi mama izini esikhathini efuna ukuthi angene laye emaqansini, but abantu bazamtshela ukuthi umama unakho ukuthi azivike laye abe athini, not ukuthi sezahlala athini ngenyanga zonke. Hayi, sitshelo khonapho ukuthi abanye obaba bayaresponsa izini umama esesikhathini angene laye emaqansini. Ngela nxa isanda kubeletha umntwana engawintaba kumbe engamungela esikhathini ubaba uyabesefuna ukuthi baqalisa injalo. So siyabalaza inhla zokubafundisa omama ukuthi banakho ukuthi ngendlela epholayithi nokuthi ngendlela leyani yokulwa laye ngikhathini uba ukuthi hayi babokwenze kuyabe ungaseyikho okunye kwangikhona sokufuna sokukhoza izinto ezingabokhenza.
Ebandleni lenu-ke liba le nhlelo yini eziphathelane namakhosikazi awebandla?
Yes, khuluma kundlela beselupani national yethu owabomama ikhuluma ngaye i-gender violence, but ingase singena endabeni zezaphonapho asibi ngabomama kuphela, silabomamanyana ngoba bakhona abanye ababangabomama bebancane. Nami ngize ngikhayele evikezayo ngake ngisikala e-Robertson St Peters, bengise ngisuza ngapha-ke emathawn.
Udaba lolo olokuthi abantwana bayendiswa bese bancane kuludubo olungakanani eselilubonile lina njengamalunga edalela ephalamenti?
Kuludubo olukhulu kakhulu cause yikho lapho kuthiwa khona abantwana abancane besehluleka ukubeletha, bethina umntwana ngokuswa lama-complications kumbe sekushiwa ngumntwana ngoba ehlulekile ukuphusha ngendaba zazenza ukuthi abadala bangabona sokumzimela ukuthi afundise umntwana sesembona ungcono ukuthi ayepleda ngayo ukuthi hayi umntwana kahambe ayenda kobani. Siyaqhumusela kakhulu ukuthi abantwana abafike esitejini sokuthi sebevuthiwe sebelungele ukuthi bayende nothi ukuthi bayendise abantwana abancane, ngoba siyakuthola kunazele nxa sibhoda kwezinye indawo especially lapho kulindelwa khona abantwana, uyabona umntwana omncane ole-age ye-13 years, 14 years, 15 years, u-20.
Edalele ephalamende lapho elikhona sibone abanye bekhonona ngokuthi amalunga awesifazane ayahlukunyezwa khonapho edale ngamalunga awesilisa. Lunganani lolu du?
Kuyatholakala sibili lithi abesifazane njalo sokusenza abantu besifazane kube nzima ukuthi umuntu adibhethe ngendaba yokuthi abekwazi ukuthi ngiqala ukuthi ngiyadibhetha abantu besilisa ozaqalisa ukuthi bangithole.
Kunzima okungakanani ukuthi uze uphakame njengomama ungene lawe kwezombusazwe.
Kulokunye okuthi nxa uvele uvukisele ngento yakho uyaku-ignore. Yebo kungakusela phansi kade nxa uvele ukwazi ukuthi ule aim yakho yokuthi ngifuna ukuyama lapha ungazi ungani uqhubekile but uthanga masinyane enhliziyweni ukubhonda ukwazi ukuthi wena i-aim yakho ingathi. Ngoba eqinisweni singakuvumela vele ungagcina omama abaningi sehlile lawubangeni kwezempukazi ngendaba zokuthi ingabe funa ukushushela vele phansi baku-attracta ngezinto ezinjengazini kodwa ungazitela ukuthi even bangaze bathethile manyaba ithinowa ngamuva oniyifika lapho eyinhlungu yakho.
Lapho-ke belalele ingxoxo esiyenze lo nkosikazi Sichelesile Mahlangu ongummeli wePhumula South edalele ephalamende olivalelisayo okwamanje ngupraxedes Jeremiah.
Siyabonga Praxedis, siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosazana Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa ezidaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gande, thanda ukukubingelela mbingelela lo mphakathi wonke. Amabhanga akala mali, imali itholakala kubophatheleni lakuzukho. Isituation yemali eZimbabwe esidithorite okuzwisa ubuhlungu. Nxa umuntu olebhizinisi ebhenka imali yakhe eseyifuna ebhenki ngeviki uphiwa only 1,000. E-1,000 leyo iyisilinganiso lokuthi yi-10 USA. Imali leyo uyiphiwa kanye ngeviki. So nxa ethiwe ngomvulo uzamelela omunye umvulo. So kulusizi kakhulu eZimbabwe nxa kusiba le situation enjalo yokuthi abantu abalamabhizinisi kabasenelisi ukuthi beqhubekele phambili ngamabhizinisi abo nxa kuwukuthi bayabhenka. Abantu sebeze begcina bengahambisi imali zabo emabhenki. Ngihle ngikhulume lokuthi imali emabhenki kubanjwa imali eziningi kakhulu. Nxa singazekelisa ngebhenki e-post office eyimali yabokhulu labogogo, nxa izabamba ibhenki imali engange-275 a month. Nxa kumele uphiwe i-1,000 kusho ukuthi sule -275. So umuntu ongangokhulu oyabe gadile vele lupane vele tsholotsho vele kezi kusuka kube nzima ngoba le mali yangkhona yena le azayithola kayenelisi ukuthi ebuyele ekhaya. Wesi-ke thina bamabhizinisi vele i-1,000 awukwanisi ukuhoda plus uyathi usufika ebhenki uthole kubanjiwe imali engangayona leyo ayisenelisi even le-1,000 yokuthi uyayihoda.
Wona amalunga enhlanganiso yenu athola yini uncedo esezwa kuthiwa uhulumende uzanikeza abantu abamabhizinisi amancane abagoqela lani?
Ngingathi 3/4 of abantu bayithola. Kuyikuthi beyitholile leyo mali bagcina bethola ama-600 bond angena ku-1 wallet. But uhlupho lwangikhona ngelokuthi imali leyo ingena ku-1 wallet nxa ususiya uyikhovetha ukuthi kumbeni ukwanisa ukuthi uyisebenzise. So kule khadi elithengiswayo futhi kwe-net 1,300 bond. So at the end of the day nxa ususiyayithatha kusho ukuthi ekugcineni instead of ukuthi uthathe $600 wena ugcina usuthatha $500 ngoba kuzaba le mali lyane ekhadi. Ekhadi kuthiwa yile lokuthi uyeswayipha ezitolo. So singananzelela futhi le mthetho yekhona le-RBZ ukuthi nxa uswayipha imali kuba le percent ephumayo. At the end of the day ukhanya vele imali leyana iyabuyela ku-0 ngoba ungathenga into uswayiphe maybe bayathatha maybe about $20 to $25. So at the end of the day imali yankona abakhulumayo bona laba abazisebenzayo ngezandla kugcina imali yankona vele engasasizanga lutho so nje bese lesicelo sokuthi nga uhulumende plus wayekhulumile ukuthi imali leyo izabe icover iCovid time so icine ibuyi once off payment so singazi ukuthi uhulumende ikhona yini enyaza iphosela kumbeni vele sihle yafakwa yama khona so simi sivula mihlo kasekwazi ngoba even noma eseyifaka uhulumende kazange yebe lelizwi elokuthi imali le izaba banjani siyithola kangaki nxa sinanzelela with equivalent to ama teachers ukuthi bona bahle batshela ukuthi hayi ama teacher izabe ingene RTGS from this time up to this time thina yapho ngoba i once off akula le lokuthi sitshelwe futhi ukuthi from here sisuka lapha siyangaphi ngoba really i 600 pond kayisathengi lutho ibe sengathi ngithi thina as BVTA hayi amalunga ethu sibili hayi abaningi kuba ngkhona bayithola kodwa udubo yilona lolo lokuthi sekumele kutshintshwe futhi from efonini ingene ekhadini which is very expensive
lo ke bekungunkosazana Debra Mkasa ebesixoxa la ebuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
Siyabonga Krisa sizigqibeke ezosuku ngodaba lokuzilibazisa oleqembu ledinga enmakhuba boys lona eselethu leidlalade lesibili elilesihloko esithi lengoma Leli qembu litabuka eTsholotsho kodwa licula likwele South Africa waleli qembu udinga
ngibonge njalo ithuba elinikezwa lona udinga enmakhuba boys iqembu eliphuma le eTsholotsho endaweni yaseNatha njengoba ngangithembisile futhi asekuqaleni ngesikhathi ngethula idlalade lami lokuqala ukuthi ngizeza nalo elinye selikhona isayaphambili makhuba boys libambe kanjalo siyabonga uxhaso lwenu
idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi izihlobo imali uthando iminyaka ophezulu kanye lethi ngizovuma
Yatholakala enambeni yami 0627897475 uyasho ukuthi uphi nendawo and then mina ngizakuthumelela ama-CD lapho yakukhona
iwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli
kubalandeli engakusho yikuthi ngiyabonga cela linisapote njengoba lalikwenzile last year kunyaka odlulile lakuleli CD sengizenalo ngiyalicela zihlobo zami siyazidinga izandla zenu ngiyabonga kakhulu iphephe phela kucorona
uphuma ke enkundleni udinga enmakhuba boys ngale
Yala baba ntwa 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 ntwa
Dinga en makuba boys beqiba ke uhlelo lwethu singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli selikhwelela ku-275 kulandela ukubhubha koyedwa kobulawayo izolo. Umeya weHarare uMnumzana Jacob Mafume obotshwe ngolwesithathu uzaqhubeka evalelwe esitokisini impelaviki yonke kulandela ukwehluleka kukamantshi ukuya emthethwandaba namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa ngo-7:30 na olivalelisayo ngontunga.